Endabeni zethu lamhlanje kwenziwa umbuthano wokhumbula umlweli wamalungelo oluntu eyintatheli izindaba uItai Tsamara owanyamalala ngombimbi 9, 2015. Uhulumende weZimbabwe uthi sesungula umsebenzi wokulwisana lodubo lwentuthu ephazamisa umoya ophefumulwa ngabantu kanye lomkathi ngemva kokuthola usekelo lwemali yokulungisisa inhlupho eziphathelane lalomsebenzi. LeZimbabwe leBotswana asevumelene ukuthi zinikane iziboshwa ziyeqedisa isigwebo zisemazweni lapho adabuka khona. Umongameli Donald Trump wethula umbiko wakhe oqakathekileyo wokugqiba umnyaka esembusweni owe State of the Union lapho akhangelelwe ukuphatha udaba lwabokuza eMelika olwe immigration. Ku-Live Talk lamhla kuhlelo lwabasakhulayo olwe The Connection sihlaziya ukulondolozwa kwamalungelo oluntu ngalesi kukhunjulwa ukunyamalala kuka-Itai Tsamara. Thumelani imilayezeleni kuWhatsapp kunombolo yethu ethi 0012024650318 kumbe enkundleni yebulenjini yokuzilibazisa kukhasi lethu ele-VOA Ndebele. Lingakhuthwa yilezi ndaba lezinye ku-Studio 7 ngo-7:30 ntambama umagagasi athi 909 AM 4930-1580 laku-6080 kHz ku-shortwave. Lingakhohlwa ukuthi kuWhatsApp laku-Facebook ku-VOA Ndebele.